Into akade sidinga ukuthi sizwisise njengamalunga edale lephalamende njalo njengabameli babantu ikakhulu ngodaba lokubhalisa ukuvota yikuthi okade kusenzakala ikakhulu kulawa kulezindawo okuthiwa khona kule phase yakuqala yokubhalisa ukuvota yikuthi khona okwehlukene lalokho okujwayelekileyo ukuthi esikhathini nxa kuyikuthi kuyabhalisa ukuvota kuyaqala kuthunyelwe abantu abezithupha abe Department ka registrar general abathathisa izithupha kanye nama-birth certificates ukuthi behambe befika benike abantu ke izithupha lezo ezifunakalayo ukuthi benalise ukubhalisa ukuvota. So kutholakele ukuthi ke kulezo ndawo ezibe kufezi yakuqala azibe usibanga sakuqala abantu bezithupha kwesinye isikhathi baqalelwe ngabantu ababhalisa ukuvota. Okutsho ukuthi ke kulabantu abaningi abasaleleyo abangasakwanisanga ukubhalisa ukuvota isizathu kuyukuthi bengelazithupha bengelama-birth certificate kumbe njalo izithupha zabo. Osokusitsho ukuthi amalungelo abantu ukuthi babe izizalwane ezigcweleyo ezinelungelo lokuvota aseqanyuliwe nguhulumende. So yikho kade sikudingisisa ukuthi umnumzana ubonyongwe esitele ukuthi bayakwenza njani.
Uphendule wathini yena?
Uthe yena kuzakhangelisiswa. Okutsho ukuthi khona kule thuba lokuthi mhlawumbe kungatholakala ukuthi bakhona abanye abangakabhalisi ukuvota kungagcina sekuthiwa hhayi kakuphindwe njalo kuyethathwa kutsha izithupha njalo kuyebhaliswa kutsha ukuvota kulezo ndawo ikakhulu lezi ndawo eziqalise uhlelo lokubhalisa ukuvota.
Uthe uPhakama Lawe uzama ukubuza wambetha ngesikhundla abelaso ubaba uBonyongwe kodwa wathi ungumqondisi wogatsha lwe-CIO. Lokhu kubangele ukukhonona kusomlomo wedale kanye lakumalunga e-ZANU-PF. Kakasuki yini ekubeni ngumqondisi we-CIO ubaba uBonyongwe?
UBonyongwe sikwazi engu-director general we-CIO. Wase appointwa ke ukuthi abe nguminister. Asisazwanga njengoZulu ukuthi lo msebenzi usuke wawuchiya.